Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 7 kuNkwenkwezi 2023 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Kuyinto enhle kakhulu okwenzakalayo kumbe osekwenziwe ngumongameli esenzela ilizwe ukuthi hayi sibuyeleni kuCommonwealth sisebenzele lamazwe la akuCommon.
Amalunga ebandla leZANU-PF ancoma umongameli Emmerson Mnangagwa othi ukhulumisane leziphathamandla zenhlanganiso yeCommonwealth eBrithani.
Bekungaqhakathekanga njalo akusoze kube le any result ekugcineni. Lokho esikuzwayo ukuthi ube le engagement nama leaders eCommonwealth kungabe ungayisikoqiniso. ICommonwealth iposition yabo siyayazi.
Abaphikisayo bathi akulalutho luzaphuma kulokho okukhulunywe nguMnangagwa labaphatha intambo enhlanganiso le. Salathulela ezemidlalo ezabatsha ezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amalunga ebandla leZANU-PF ancoma umongameli Emmerson Mnangagwa othi ukhulumisane leziphathamandla zenhlanganiso yeCommonwealth eBrithani. UMnangagwa wethule umbiko lo namhla eHarare esanda kufika eZimbabwe kulandela uhambo lwakhe kwele Brithani lapho benxuswe emkhosini wokugcotshwa kwenkosi yamaNgisi uCharles III. Utshele uhlangothi lweze kwethulwa kwemibiko ukuba wenze umhlangano nabakhokheli beCommonwealth. Amalunga ebandla leZANU-PF akuncoma okwenziwe nguMnangagwa. Omunye wabo umnumzana Philip Gawule.
Yindlela zokulungiselela ukuthi iZimbabwe ibuyele kuCommonwealth okuyiko okufunwa ngumongameli lelizwe leZimbabwe. Umongameli lapha ngathi ikuqala kwakhona khona ukuthi kuphutshe. Kodwa okuqakathekileyo kiko konke yikuthi khonoko umongameli akwenzayo, uPresident Emmerson Mnangagwa, uyenza khonoko akukhulumayo ukuthi iZimbabwe iyeke iphile yodwa in isolation. IZimbabwe kumele idlelane lamazwe omhlaba. Yikho islogan sakhe esithi Zimbabwe is open for business. Esingakhethiyo ukuthi wonke umuntu ofisa ukuthi edlelane leZimbabwe omhlabeni jikelele akube njalo. ICommonwealth leyi siyayazi ukuthi lamanye amazwe aphakathi kwayo ayiwa esincindezele. Kodwa ke sifuna ukudlelana lawo nalawo mazwe. Sifuna ukuthi sibe yingxenye yathi sibuyele kuCommonwealth. Ukuphuma kweZimbabwe kwakulezi izinto ezayenzakalayo ezaphambanisekayo, kodwa ke khathesi sokuyisikhathi ukuthi iZimbabwe ibuyele. Kuyinto enhle kakhulu okwenzakalayo kumbe osekwenziwe ngumongameli esenzela ilizwe ukuthi hayi sibuyeleni kuCommonwealth sisebenzele lamazwe la akuCommonwealth. Sidlelane asidlelaneni lamanye amazwe yokuqakathekileyo khonokho okukhona ukuthi sibe lilizwe elidlelana kuhle lamanye amazwe.
Kodwa kulabanye abantu phela babagawula abathi eleZimbabwe kunengokumele likwenze ukuze libuyele kuCommonwealth. Ukubona njani khonoko?
Khona okunye okwesokwenzakele okuhle abakubonayo njalo lalapho esisilela khona njengelizwe. Yes, of course, asikho 100% perfect. We are not perfect thina ngezinye indlela lathi. Lamaphutha lapha lalaphana, yes, siyavuma. Njengawo wonke amazwe nje engabe lamaphutha lapha lalaphana. Akula lizwe eliyingilosi. Ya alikho ilizwe emhlabeni eliyingilosi lathi silamaphutha lapha lalaphana. Okuthi iCommonwealth inxa isitya okunye kwakhona okusilela silungisise. Simele sikulungisise sibe sesibuyela sibe ingxenye yeCommonwealth.
UMnumzana Philip Gawule ukubandla leZANU-PF xoxelaye ekobulawayo. Kodwa uMnumzana Fortune Mlalazi okubandla leCCC uthi uMnangagwa uyazikhulumela nje.
Ukuhamba kukaMnangagwa eBritain kumkhosi wenkosi yama-British bekungaqhakathekanga njalo akusoze kube le any result ekugcineni. Lokho esikuzwayo ukuthi ube le engagement nama-leaders eCommonwealth kungabe ungayisikoqiniso. ICommonwealth iposition yabo siyayazi. ICommonwealth ngeyokuthi iZimbabwe njengelizwe ohulumeni kufanele ame ukwenza izinto ezithile ezinjengama-human rights violation, i-corruption and other bad things abazenzayo. Azika lezo zinto abakafiki ebangeni lokuthi bame ukuzenza. So it's i-propaganda nje abayichoyo. Njalo i-re-engagement that is important kithi njengabantu baseZimbabwe is not i-engagement kaMnangagwa le Commonwealth. eqhakathikileyo i-re-engagement with the citizens. We must go back ku drawing board siyevumelana ukuthi sifuna ilizwe lethu libuswe mbani njani xa sisiye ekhethweni abantu bangatshaywa abantu bavumeleke ukuparticipate kuma political activities abafuna kuwo so uyabe khuluma nje laye ubevakatshile njengezinye inkokheli ngiyethemba ukuthi uma ubhekile lokuhlaliswa kwabantu abaqhakathekileyo bebehlaliswa endaweni eziqhakathekileyo umnango kubehlaliswa emvaleli esikhava sakhe
ye kodwa-ke nxa sikhangela-ke ngokukhuluma kwakhe uthi hhayi ukhanyazane kuyanyikinyeka nje kucommonwealth kunakale uthi kungani kuyavutwa nje
abe-commonwealth njengoba ngitshilo iposition yabo siyayazi i-very clear ba-prepared ukuri-admitha izimbabwe ku-commonwealth provided ama-conditions abawafakayo amet engiwaqambileyo aqakathekile kakhona njenge-human rights violation bavumeleke abantu ukuparticipate in any activity abazifunayo
umnumzana Fortune Mlalazi ukubandla le-CCC besixoxa laye ese-Johannesburg kwele-South Africa Abantu abaningi baqhubekela phambili bexoxa ngenotho kankosikazi Bona Chikore Mugabe, indodakazi kaMoyi uRobert Mugabe, loMnumzana Simba Chikore, egoqela izindlu lamapulazi okufika phose amajumi amahlanu. Bathi kukhanya ngani kula malunga ebandla leZANU PF amaningi, kakhulu alamapulazi lezindlu eziningi okumangalisayo. Sixoxe ngodaba lolu loMnumzana Joseph Juma, okudalela Central Committee kubandla leZANU PF, loNkosazana Ellen Shirye Denga. Okubandla le-CCC. Nkosazana Shirye Denga usungula lingxoxo.
Kathesi indaba kabona le isisibonise okuningi ukuthi kule doti eyenzakalayo kakwenze i-audit for example in terms of amafama wona lawo ukuthi bekubonakala ukuthi uzivani lo zivami ulamafama amangaki ngoba thina esikhala ngakho indaba ye-party state conflation bekusetshenziswa i-advantage yabo ekubuseni kwabo ukuthi the just command ya ukuthi no ngifuna iplazi leli no funa iplazi le kabangaki abantu abathathela amaplazi kathesi sikhuluma ngendaba ekababa uSipho Malunga le ukuthi wathi umuntu athenga iplazi ngemali yakhe kodwa uObert Mpofu usebenzisa amandla akhe njengomuntu okuhulumende emthathele iplazi bangaki abantu abathathela amaplazi ngalezo ndlela yikho esikhala ngakho ukuthi into leyi ayisiyokamgabe labantu abakhe kuphela kakwi-investigate iZANU PF as an institution kusukela
mhlawumbe kavele esintwini kodwa isintu sithi kona asihloniphaneni kuhle khonokwani ukukwenza yiko obonisa ubana hhayi siyaphambili ngendlela ebalulekileyo umuntu kathwale isiphambano sakhe izinto ezenziwayo phandle ngale azibhenefithi amaphathi ethu whether iZANU PF kumbe i-triple C kumbe izaphu kumbe i-MRP kubhenefitha izikhwama zabona laba abantu abo besenza khonokhwana nxa bekwenza becatshe ngezikhundla zabo emabandleni nalawo whether iZANU PF kumbe i-triple C akuvezwe egcekeni kufakwe lapha umuntu abethelwe lesiphambano sakhe kube lula kube njalo ngoba akusoze ukuthi kona amabandleni lawa afele izinto angazaziyo abanye abantu benjani bebhizi belokhu benonisa izikhwama zabo nemuli zabo yikho kuphela mina engifuna ukubana kwenza kanti yikho ngithe mina senjengeZANU PF sine-code of conduct esibhayindayo ukuthi na njengomkhokheli kumele uphile impilo enjani kumele uphilisane nabantu ngendlela enjani ngiyabonga
ye bala khonapho umama ngamafutshane sibili kakhulu phosa lokugcina khonapho
Yebo, yebo, ku right civil ukuthi umuntu nxa ephambanisile kumele ajeziswe. Umuntu lo muntu oyabe senze ubugulikiki umele ajeziswe. Kungakhethelekile ukuthi ukubandla liphi njalo lokuthi uyenzeni. Even lakithi ukuthi ku-TRC kunjalo kulabanye bethu abaphambanisileyo and kulezinto ezithize esizenza ikakhulu nxa sikhangela la ku-candidate selection khona lapha sibona ukuthi abake baphambanisa kumbe abalama-allegations abake bayenza kuyamele bebone ukuthi hayi kuzaba nzima ukuthi bakhokhele.
Lapha lizwe unkosazana Ellen Jiriyedenga okubandla le-CCC lomnumzana Joseph Chuma okudalele ZANU-PF Central Committee. Unkosikazi Bona Mugabe Chikore usehlukana lomnumzana Simba Chikore. Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba abamele abalwisana empini yomvukela kwele Sudan bakwele Saudi Arabia namuhla lapho kuxoxiswana khona ngokukhumisana umlota. Lokhu ngokokuqala ukuba behlangane selokhu kwaqhamuka impi le ngumabasa. Ngele Ukraine lithi eleRussia selikhulule amasotsha alo angama-45 athunjwa eMariupol nyakenye. ELiRussia lona lithi ngele Ukraine likhulule abatshayeli bezindizamtshina ezithwala amabhomba amathathu abathunjwe lilizwe leli. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. So ngesikhathi sezamasiko.
Senganamasiko
senziwe mandla
ngelobaba mkhulu babelobola.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lonkosazana Cynthia Dube ingcweti kwezamasiko esintu. Sikhuluma ngamantombazana kumbe ngithi ngamankazana nxa kuyikuthi sebelungiselela ukuthi betshadwe kumbe benze izinto ezinjalo. So kumele kwenziweni kulezi nsuku kwenze ukuthi kube njengakudala phela ukuthi bagoqwa ngobani ngesikhathi sebelungiselela khonoko. Njalo nxa sikhangela obabakazi bami ngaphi kulezi nsuku khanya ngazani ababonakali phela. Madube, siyakwamukela kuhlelo, kunjani mama?
Sanibonani Studio 7, ngilibingelela lonke balaleli nani basakazi. Ngibingelele kakhulu uBhotu Gibbs Dube laphana. Ngizakhuluma ngemtshado yabantwana ukubana yisami kungenxa yokubana abasekho babakazi ababelaya laba abantwana ma bephuma besiyatshada. Abasekho ogogo ababethi ma bekhulisa amantombazane bahle baqalele phansi ukubakhulisa, nakhona babakazi babethathela phezulu kodwa ogogo babeqalele phansi. Njengoba sesiphila impilo enzima akusahlaleki wandawo ngendaba yesimo somnotho, abantwana bayaphuma bayele nale besiyadinga amadlelo aluhlaza. Obabakazi abasabonakali, nabo babakazi sebengabesimanje nabo futhi abangazange bathole ukulaywa.
Pho nxa obabakazi bengabonakali njengoba abantwana bezikhulela bodwa endaweni ezijeneyo, umtshado ubona ngazani ngama yini?
Mina ngigqugquzelayo ukubana abadala ikakhulu omama, ma umntana wakho eqala ukukhula, qala nawe ukuthi uzilayele yena umntwana, umtshele ukubana umendo umi kanje, emtshadweni uzahlangana nalokhu nalokhu, ukuze vele akhule esazi. Ngoba ukuthi silinde obabakazi, obabakazi sebengaba abesimanje nabo abasakwazi ukulaya izingane. Ogogo vele abasekho ogogo besintwini, abantwana basakhuli ngendlela thina esakhuliswa ngayo. So mina ngiqhuquzela ukuthi njengomzali njengomama kahle azilayele umntanakhe, noma nje sifisa kangaka ukubana amasiko avuselelwe izinto zonke zihambe ngesiko ukuze imtshado yabantwana ime njengeyethu eyayisima kunzima kulukhulu. Kodwa ngoba nje siyafufuza siyazama ukubisela amasiko, ngithi siko laphela likhona. Omama abazilayele ingane zabo, abazilayele amantombazana wabo, obaba abazilayele labo amajaha ukuthi lizohlangana nokunje nokunje emtshadweni lapha. Ngiyabonga.
Namhlanje kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besixoxa lonkosazana Cynthia Dube uyingcweti kwezamasiko esintu ohlala khona ngale kule South Africa. Siyabonga kakhulu ke Madube, ungadinwa kusasa sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyala siyamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa ngiyakhola libe leviki enhle
usiphatheleni lamhlanje
ngifuna namhlanje kusihlwa sikhangele kumaHebheru chapter 11 iverse sikhangele ka 3 ithi yona ngokholo sibona ukuthi imhlaba yadalwa ngelizwi likaNkulunkulu kuze kuthi izinto ezibonwayo kaziveli ezintweni ezibonakalayo lapha bemfuna sikhangele olunye udaba oluqakathekileyo ukuba amazwi ethu alamandla amazwi esiwakhulumayo alamandla kakhulu njalo amazwi esiwakhulumayo ayakwanisa ukubumba olunye ulutho lapha kuqala nxa sikhangela kumlobi lo wamaHebheru ukhuluma ngokudalwa kwezulu lomhlaba nguNkulunkulu ukuba uNkulunkulu lokho wakwenza ngelizwi wakhuluma izinto zaba khona amazwi uNkulunkulu ayesemlonyeni wakhe edala izulu lomhlaba ayenamandla okwenza ukuba izinto ezingabonwayo izinto ezingekhoyo zivele zibonakale ngakho ke siyakwazi ukuba thina uNkulunkulu lathi ufake phakathi kwethu umfanekiso njengowakhe njalo ke siyakwazi ukuba ilizwi lenkosi lithi lona impilo ukuphila lokufa kungaphakathi kolimi lwethu ngamandla okukhuluma kwethu ilizwi likaNkulunkulu njalo liyasichasisela ukuba amazwi esiwakhulumayo angakwanisa ukubusisa kumbe angakwanisa ukudiliza ngakho ke izinto esizikhulumayo zilamandla empilweni zabantu labo esikhuluma kibo ngifuna ukuba sinanzelele ukuba athina singabazali siyakwazi ukuthi laphana nxa sizama ukukhuza abantwana umkhuze usukhuluma ngolaka ubusukhuluma amanye amazwi amazwi akho abe ngawokuthuka umntwana amazwi akho abe yilana atshela umntwana ukuthi yena akasoze abe yilutho empilweni khonaphana amazwi akho aseyakholunye ulutho empilweni yomntana akho nxa utshona umkhulumela ngaleyo ndlela la usezazibona engaphumeleli kodwa ungacabanga ukuthi ngaso sonke isikhathi nxa ungabe ukhuluma kuyo ukuthi awuzaphumelela uzaba ngolunye ulutho empilweni uzaba yinkokheli konke lana amazwi abe sakha kuye isibindi abe sakha kuye umqondo wokuthi ngizaba ngolunye ulutho kodwa nxa uzamtshela ukuthi ha wena uncedi lutho wena uzaba isichaka uzaba njengomyanga la engqondweni yakhe uyabe lokhu esakha khonokho ngakho thina njengabazali kuqakathekile sikhulumane empilweni zabantwana bethu okwesibili amatitshala abakhangela abantwana besakhula kungabe kumbe kuseprimary kumbe ukucresh kumbe sokukusecondary school kuqakathekile ukuthi ukhulumane emntwaneni ebantwaneni labo esibafundisayo sibakhuthaza njani nxa thina singabuya kibo sikhuluma amanye amazwi okuthi hayi vele wena isikole awusoze wafa wasibona awuyindawo konke lokhuyana kuyadiliza impilo yabantwana njalo okunye okumele sikukhuthaze ngabafundisi ukuba intshumayelo zethu ziyakha abantu amazwi esiwakhulumayo ayakha abantu khathesi sokulokwebulenjini ama-WhatsApp lezinto eziningi ama-video kambe thina njengabafundisi kumbe inkokheli sikhiphani izinto amazwi bani aya ebantwini
akuyibhethe mfundisi
ufuna ukukhuthaza wonke umuntu onlaleleyo ukuba ngeso sonke isikhathi nxa uzakhuluma qala ucabanga ukuba amazwi ami ayakha izinto ezinhle yini kumbe ngamazwi engiwakhiphe ezadiliza asithandazeni baba ngegama likaJesu thandazela bonke abalaleleyo ukuba imilomo yethu izaba yizibusiso esikukhulumayo kwabanye abazalwane kobomakhelwane kulapho esihlala khona emsebenzini kuyaletha izibusiso ebantwini lapho esasikhipha khona amazwi adilizayo sicela ukuba usithethelele usixolele ngegama likaJesu amen
lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi usenisipanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami linkomo
siyabonga kakhulu untungami linkomo ungadinwa lakusasa Wezemidlalo iqembu leHighlanders libe ngutshikile obhanqa 0-0 leshesham emdlalweni weCastellaga Premier Soccer League odlalwe namuhla. Nansi impumela yemidlalo efanayo. Dynamo 0, Triangle United 0, Wange 0, Bulawayo Chiefs 4. Kusenjalo owadlalela iqembu leHighlanders uMelusi Mabaleka Sibanda uthi esakhula wayengacabangeli ukuba engadlala ibhola kusigaba saphezulu ngoba wayevela emaphandleni. Kubika uJoseph Njanji.
UMelusi Sibanda uthi uqale ukudlala ibhola lenyawo ngesikhathi esafunda ugwalo lwesihlanu yeseShanke Primary School eNkayi, kodwa uthi esefunda eMzilikazi Primary School kanye lasemzilikazi High School wayesesaba ukudlala.
UMzilikazi wawumdlala iyayile ndawo isense, wawungadlali uMzilikazi ungadlala ngiyayile ndawo isense, but sadlala uStops. But khona kwathi ngani labo ngani labo leni labo teni kwanisone zeduze wacela bentu ethi abuzojoyina iyayile ngathi hayi ayinde yahlupha kulawa good players mina mvele ekhaya ngisoze ngikwanisa ukudla bathi hayi buye bathi sengihamba ngadlala kuHighlanders uma juniors fika under 16 ngidlala lift back from under 16 ngawo under 18 kuya ndlala kuRoy oRichard Olimpa abaningi abantu ngabaqamba uJoseph Dlovu wephumula so sasiba neodecide then ngo 97 saqala ukupromote kuFirst Team 1-1 ngoba ngikhumbula iFirst isala yami ngayikhula ngiwanda 18 ngibuya endaye ikhangela abantu abasithatha dlayo ezindlini like ngangistruggla mina ngikhaya but iyale ndaba sendithatha bamfaka kusalayo ye-first team so ngangihola every month I think kona kwani kwangimotivate ngaze ngasayina i-contract ye-first team ngo-98.
Usibanda udlalele iqembu le-Highlanders kwaze kwaba ngumnyaka ka-2003 lapho asuke waya kuqembu le-Capes United, kodwa akasadlalanga ngoba elokhu elesivumelwano somsebenzi leqembu le-Highlanders. Ekuphendukeni kwakhe ufike wephuka unyawo kwahle kwaba yikho kuphelelwa kwakhe ngumphako ekudlaleni umdlalo wenguqu. Ngemva kwalokho ukhuthazwe ngumuyi u-Ernest Maphepha Sibanda ngo-2005 ukuba abe ngumqeqeshi wabasakhulayo kuqembu le-Highlanders. Usebenzele iqembu le-Highlanders kusukela ngo-2006 kwathi ngo-2007 waphelelwa ngumsebenzi, kwathi ngo-2008 uqhatshwe liqembu leBantu Rovers.
2008 umetembo wafoma iBantu Rovers waze ngicela ukuthi njani ungasebenzi ungela team ngicela uzonceda izinto nami ngiqalisayo le ngaze ngihamba kuye saforma ama-juniors. Then ngifuna ukuba clear entweni le yama-juniors ukuthi wahamba njani, because abantu bayakhuluma into ezingayisizwe. U-junior coach akaxotshwa, ungaxotshwa u-junior coach kulabafana abayibhondi ku-junior coach bayahamba naye. Into ezingisukile mina ngoba ezinyezwa amahembi bathi udumaza wathatha abafana wakuhambisa kubantu. It's not true, ayisikho. Abafana ngahamba kubantu abafana bathola sokulo bhabha lo malala layo udumaza, but abafana njwana nangamzana labo babaleka kwayilenda babuya kubantu, because ibantu yayiprovide ama-tracksuit, izikipa, ama-shooters iyayilenda kwakungela lutho. So abafana bakhanya into enjenzwa ngalezo kade ezingafoma i-team yabo lawo uthi ngiyalinika ama-$10 or $5 bababaleka bezojoyina i-team yakho ye-$5.
Ukhuphuke wagcina eseqeqetsha iqembu elikhulu leBantu Rovers waze wachiya ngo-2012 lapho aqatshwe khona liqembu le-FMH. Kuthe ngo-2014 waqhatshwa njalo kuqembu le-Highlanders esiyasebenza leqembu ebelidlala kusigaba seBulawayo Province Division 2, kwathi ngo-2012 lakhuphuka ladlala kusigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League okuyilapho walokhu eqeqesha khona.
Ngilosiza ngilodeni ngilomakho ngilomoyo, I think siyenza kuhle la abantu bakubona phandle ukuthi hayi amafana siyazama ukubadinga. Noma bengathi sithatha abafana beHarare, sithatha abafana bangathi i-talent igcwele yonke indawo, iyale ndaba ukuthi yithime elizwe lonke. So uthi sithi sikhethe, mina ungicoach ngeke ngitshele abantu ukuthi ulishona kumele ubuyele ukuyedlala eshona. I think I'm saying wrong, but mina ungicoach ngithatha i-best player engadlalela i-Highlanders.
Selokhu eqale ukusebenza leqembu leBoson 90 uSibanda usesebenzela abadlali abalodumo ababalisa uPrince Dube, uBrian Banda, uPrince Dlovu, uVincent Moyo kanye labanye. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Omanje sike sizwe ezomculo.
Kale ngixolele bafowethu, kambela mingumculi, angiculile goma, angiculile kwaito, bongicula umculo wakudala.
Ukhuluma lithokazi, igama lokuzalwa nguThithibele Phiri. Ithokazi leli ngumanyathi futhi njalo osebenza loMandlela uSikhobokhobo. UMandlela uSikhobokhobo ngihlalela ngo-2017, mina bengivele ngingu-Victress yaNqoba, ngisebenzela uDesire. Kukanti-ke vele emveni ngale I was working with uMbongeni Ngema kutheatre emakhosi labo Khonti Mhlanga, yebebangikhuluma kutheatre. From there bengise Mntombini Zomqangala, ngengasebenza loSandra Ndebele. That was 2010, 11, 12, 13 and 14, whereby sahamba khona e-Austria, Germany, Canada, Russia. It was 2011, 2012, 2013. Canada it was 2014. We came back in 2014 from Canada.
bantwana mazutheni isiqhobo esishe sidala sla
sicule imbube
from the street soothing voices of Ithokazi
bantwana bancane
you are taken back to the world of our forefathers preserving our African rhythm and the wonderland. Yes, the music that originates from our forefathers and generation to generation, it is still passed on. Imbube, the a cappella music that had people dance and listen to during ceremonies and festivities amongst them being in Mwana. Just to mention that, we have heard of Igqomu, Ikwaito, Amapiano, and all those kinds of music. Yes, we appreciate you guys, but we cannot forget our roots in Velapi. Yes, as a strong, bold, and vibrant African woman, I am not shaken by any transgressions or heckling of life or any form of obstacle.
Semzelo Jez Maravini Futa is a picking vocalist. Kates, I'm working with Umadlana's Kobokobo in the day show. Gugantige foot at the same time in a record delay. My two singles in Need to Soy Crystal, Zichon was in Clavella Estatamia. Kotwa again, so the Clavella Estatamia, so I will also record as in using Goma or Afro Jays, Labo Jays, Mowabo, Labo, there's a trait. Mina, I'm a poet, I'm a singer, I'm a dancer, I'm an actress. Nyasha futa mangu, ngoma traditional drums, la maosho, la maoso. Ish, ni posengi all round, I can do wonke as long we act. Let me do something for you. Just a small poem. Engayenza ngilo desire umoyokusayi digestions. Ithi yona kona kona. Every time we do sin, we look sideways and all round. But you always forget to look up. Because there is someone always watching. Sin unseen is sin revealed. And whoever sins knows it's known one way or the other. Utando. I mean rubo. It is a potential source of tragedy and frustration when underpants are pulled down, private parts exposed, brains fall out. You know what? When a girl lies down, she doesn't only open her thighs, but her entire life too. Sex is nothing. Nothing is sweet and sexy, and those few seconds of pleasure can add pressure in your life and end up bursting like popcorn. Hey, life is but a bulb which blows once and never. As we live, we have to have this in our fingertips. We are born to die. It's our behavior which denotes when we die.
Yalibongi chongo selike
Mani matuta
Lalitati togazi lalbegala
Mani matuta
Yalibongi chongo selike
Mani matuta
Lalitati togazi lalbegala
Mani matuta
Yalibongi chongo selike
Mani matuta
Lalitati togazi lalbegala
Mani matuta
Yilole li talenta la mi
Mani matuta
Ayilole li talenta
Mani matuta
Yilole li talenta
Mani matuta Fumane matuta,
sebephathele lona.
Fumane matuta, fumane matuta.
Lalela talenta,
fumane matuta. Fumane matuta,
sebephathele lona.
Fumane matuta, lapha lami ngayichaza bile kuzwele. Singakehluka nesihlobo sike sibe sibalebale ekade sihamba ngakho lamhlanje. Amalunga ebandla lezana uPF ancoma uMongameli Emasomnanga kwa othi ukulumisane leziphathamandla zenhlanganiso ye-Commonwealth kwelebhilitane. Abaphikisayo bathi akulaluto oluzaphuma kulokhu kukhulunywe uMnangagwa labaphatha intambo benhlanganiso le. Sigqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo umthembo zithemba uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.